Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa ukuwahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa kumele achiyane nokutshona egijimisana labatshayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimota ezinje zokuxotshanisa imchova ethwala abantu besiza emsebenzini beze improve economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umunicipala weHarare noweChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa sesiya election lapha yiwa abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula ichumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka awedluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496 kwatshona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa ukuwahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asehambeni siyejova asihambeni siyethatha le vaccine ngoba lokho okunye okwama theory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe 2 years ngamanga angaso akusukho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sambeni siyethatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele kama vaccine savele sakhula silawo sahlatshwa polio sahlatshwa on measles le kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisizo sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nikasiqhakathisene impilo kanti phezukwakho konke futhi siqhubeke sisenza esimentena etwa social distancing sigqoka ama masks sigeza izandla lembuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezizenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane sokuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma platform wonke achineyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lo COVID-19
kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathisi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela iCOVID-19.
Ah lapho kungani kusoko kuba lohlupho nje uyabona abanye nje labanye bengani kabasalandeli umthetho kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo kodwa bese kusibala kwezinye izindawo ubona khona usivele zikhona iziqoqodo izagqibe emiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda ababe bengafuni ukuthi balandele umthetho abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lo COVID-19 luyabulala alula ukuthi ungumanotsha alula ukuthi unothile akula ukuthi ungumyanga luyabulala alukhethi abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapolisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana abahlawule njengokutsho komthetho ngoba bayizephula umthetho kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane le-COVID-19 babulalisa abanye abantu bakhona ke abantu abanjalo kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni senqabele abanye bethu abathandekayo senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19
lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemichova ukuze asebenzise izimoto ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho okutshiswe khona amakhombi amabili kwabulawa amafastele emota yamapolisa kwalimala labanye kodwa amapolisa wona athi amakhombi la achiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapolisa athi lanxa elezimota ezilithumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi amapolisa kumele asebenzise imota lezi ukulwisana lezigebengu esezihluphile kuleli dolobho.
Isimanga ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa but uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimoto ezintsha zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy beyekela ukuthi bathenge imoto ezintsha zinikwe amapholisa homicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Labantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo ikupromote amasela bakhlukuluze abantu abasebenza nzima ukuthi bafite izimbuzi zabo. Mbona ngani isikhathi siyafika khathesi kuzabaphelela koloko kwezinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza i-business engathi i-cash business ngoba nxa usenza i-business eli-cash business lamasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi ku-business kungena i-cash bayasebelandela ke ende ubunzima bangikhona esibutholayo ntungamili ukuthi silohulumende onganakiyo ukuthi ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso ukuthi uhulumende wethu esikhuluma ngaye kadesi ulakho ukuthi ke nxa sokusika kuma election manje akusika kuma election bathengele ama candidate abo wonke ongu 210 izimota bathengele ama officer abo wonke izimota bathengele ama department wonke izimota uzafica ngikunike example yokuthi khona apha kobulawayo kulama constituencies zangu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa ubulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo ikazidlula 6 so kuyatshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapolisa kunje nje le mali eholo labo liholo elingajabulisiyo kabasena mdladla ngokusebenza amapolisa abaxotshanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu nzima kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba ama bank kaso ma bank ayisele interest kodwa kade si imali sezidliwe ema bank sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthi abantu ba banka zongebeza imali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke ihamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapolisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka amapolisa abe phethe ke ngendlela etshiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani ke osomabhizinisi abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abehlala emsebenzini ke bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana ukuthiwa ngama cash business ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station ama business anjengama supermarket uyafica ukuthi ke kule cash eningi kakhulu ke evele ingena emabhizinisi nanjalo uqhakathekile ukuthi uhulumende akwenzeke kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela
umnumzana Bed Nico Bebe ngosomabhizimusi wakobulawayo obekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omanisipala abalandelanga umthetho weRegional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakansila kumele aqale aye emthethwani ndaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba seSouthern edale lephalamende saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini ukubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazanga kufake engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani ungakhangela ukuthi khona into lena leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa so sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma election sebeqala ukugqekezela abantu futhi khonapha yabefuna ukuyenza isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi yikho okukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba weHigh Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokho ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo.
Mina mbona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa bathethe inyathelo elihle kakhulu uhulumende akavuzanga pho ukugqekeza amahlayana. So mina ngiyavumelana labo sibili yijudiciary esiyifunayo naleyo oyokuthi khona nxa into iwrong nxa kuright lokho akulunganga lokho abantu kathesi baya ngapi bazothengisa ngapi ungapha umsebenzi kusasele Liver Brothers ini lapha ethatha abantu akula so abantu laba bazaphila njani so mbona ngathi umthethandaba kuyezinto enhle kakhulu
kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini
into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende yakhe labantu laba endaweni ezokusebenzela into yakuqala bengakacabanga ukugcikezela abantu bachiyane ngemikhuba labo yepolitics leyo ukuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe so nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitaradeni ngaba yakhe indawo ezinhle aziduri ukuyakha izinto lezi khathesi into iproblem ekhona yikuthi khona le council isiyithengisela abantu nje ama-private players iland ukuthi khona bayakhe lezi zinto so labayana abantu sebefuna ukuthathi ukuthi kona bathola izuzu sebedurisa abantu labana basakwanisa ukuthi kona bayobhadala lezi amarenti afunakalayo so yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama-private players ngabakhe bona ngabadinga upartner ozabuya ethi kona mina ngifuna ukwakha so sibe yi-50-50 kumbe yi-45-55 and so on yikho okufuze kuyezwa
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo emela isigaba seSouthern edale lePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo umsakazo we-ZBC uludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisa abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kwele-Bhilidane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamtshina koBulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sokubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi nguye owayeqophe uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lomunye wabangokwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo ngiyathanda ukubingelela kubazalwane kuzalwane zonke zaseZimbabwe ngikhuluma ngiseHowden engizobuhlungu ngalolu daba lokuthi ubugebengu sobubhahile koBulawayo kulabaphatha imbhobho baphatha amarekeni baphatha imkhonto zonke izinto ezifana lalezi lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu ocreator lobo bugebengu uhulumeni weZimbabwe mingaki imisebenzi aseyivalile bangaki abantu ade behamba ngemchova bedriver ngoba umchova omunye kuhamba ngabantu ababili laba bantu lahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kuyabe kuthiwa bazophila kanjani sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona so uhulumende kazama ukuvula imisebenzi yabantu angancindezeli abantu nguzupho uzupho sowabantu uzupho ngowani kavula imisebenzi yabantu abantu bazisebenzele bazithi ngokuvala ukuthi abantu baziphilise yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba ekhaya imisebenzi ngekho abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa amaphoyisa ayasetshenziswa yebo asetshenziswe kodwa akwenziwe into ezi-right ngoba laba phambili abangathi basezikhundleni ezirayi uma kuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi ku-right so le nto kayisoziphele uma kungalungiswa lezi zinto ngiyabonga msakazi
okunye uhulumeni weZANU-PF wawuthi wenza ukuhlakanipha uma ngabe ugcotsha abamhlophe ezweni lakithi, ususa abamhlophe emapulazini, ufaka ama-overtering. Umgabe akazange wafa wayithanda iZimbabwe even ilangelodwa noma yiliphi ilanga nje akazange wayithanda iZimbabwe. Asozuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha, yini ayenzayo ukuthi ilizwe laseZimbabwe libe ngcono ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi, ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza, akuzange kobuye kwalunga ezweni lakithi. Mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje ngabe ngabuyela ekhaya. Kuba nako sibaleka sise-South Africa, silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana. Lizwe lase-South Africa sel-overcrowded ngenxa yethu. Kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele eZimbabwe bevusa iZimbabwe nje ukuthi ibinjani? Omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe. Manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfake eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district, usebenzela okwefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime okwefamily yakhe. Kodwa umlungu akwazi ukuthi aqhashe abantu, akube umgodi wamanzi, akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithenge ngabantu futhi. Yikho-ke ngithi kwaliphutha-ke lokho kwenziwa iZANU-PF ukuthi ixoshe abelungu emaplazini, ixoshe abelungu kwelakithi. Manje uma ungena koBulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje. Dala bekuthi uma ungena koBulawayo uzokunuka isihlahla, ama-flowers, uzokunuka kamnandi, kunuka ama-restaurant, kunukelela nje kamnandi. Manje koBulawayo uma ungena nje koBulawayo ngathi ungena eplazini. Phazamisa kakhulu iZANU-PF, ncindezela thina.
Ngiyalibingelela basakazi bethu be-Studio 7. Olibingelelayo ngisizathu Dlamini Ward 15. Ngibingelela abasakazi bethu be-Studio 7. Siyalibingelela, siyalithanda lonke. Ntungameli Nkomo, kakhulu kakhulu siyamthanda, siyakuthanda. Bakithi ngihlutshwa indaba kaMonzora nge-MDC Alliance ukuthi kanti uMonzora usifunani bantu. Monzora kasiyekele, bakithi uMonzora kasiyekele. Thina siyayazi MDC Alliance esiyifunayo. Loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni. Monzora wayekhona Congress eGweru wadliwa. Kala bantu Monzora kalale phansi ahlukane lathi nje. Ahlukane lathi uMonzora kahlukane lathi bantu. Yabonga.
Salibonani, salibonani basaka Studio 7 kunye nabalaleli. Umkhontwana lapha eMpoints ePlumtree. Ngilalele ngimakhuluma ngamakhomishin lapha abhodi lizwelonke. Kuhlufunisiswa indaba zokuhlukuluza kwabantu, mara kodwa uma ngikhangela kwenza kwakhona kukhanya sengathi abantu ngabasemadolo emakhaya kakhulu abantu. Mhlawumbe ngoba ngizethi izolo bebesemasouth, kusasa bazabe koBulawayo, phambi kokusasa bazabe besemasouth. Kambe sibabonile bonke abantu bebabantu ababaqondile ukukhuluma nabo. Thina abantu sitye sahlukumezekayo kakhulu emakhaya singabonakalanga na, ngoba inengi sahlukumezeka kakhulu nabokugrawundi. Sobe sikhangele ukuthi uma kuliqiniso kwaba vele lasebantwini basemakhaya bebona. Ngiyabona.
Salibonani lonke maZimbabwe lonke lani baphathi bohlelo be-Studio 7 ngiyalibingelela. Ngilesikhalazo lapha sengiyebe ngiyabhale, ngiyafake ama-voice note ami. Sesibaningi kakhulu ku-Studio 7 kodwa ngiyabonga mali ngayibale yami. Sebeqalile abantu bonaba ama-overtrain wona lawa sebeqalile. Kanti baholiswani phezu kokuna abakubulalilizwe kangaka. MaZimbabwe yina sikwaleni lokhu kanti labo lokhu bephikelela into eyi-1 bengama-overtrain baholiswani yini abayiholiswayo kanti? Akuholiswa amatishi imali into esesiyikhangele lingazosibisele emuva. We are poor now because of ama-overtrain. Khathesi siyalwa sesibulele newesi kubangwa khona obubusela bona abayenziwa futhi ngama-overtrain. Khathesi sifuna ukubanika futhi imali, banika imalini? Bayasetshenziswa laba bantu ukuthi khathesi njengoba sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-overtrain, imali zama-overtrain. Why kati? Why babongwani into abayibongwayo phezu kokusenzela uhlupho olungaka? Asifundanga ngenxa yama-overtrain, kwavala izikolo ngenxa yama-overtrain. Khathesi babulalisa abantu uma voting wonke nalawo kusetshenziswa ama-overtrain. Athule iZANU lokhu iwona abakhuluma lutho njengama-overtrain. Ngama-overtrain anjani nalawo azophakama namhlanje sokufuna izimali, sokufuna izimali? Abakhulume nge-property yathathwayo iZANU ezaphu. Lokho kuyazwakala lokhu. izanu kayibiseli property yezapho yayithathayo ngesikhathi segugura hundi. Asike sibambaneni zakhamuzi zeZimbabwe maZimbabwe, asike siyekele ukufunga ukuthi sinika amaovet imali befunga ukuzidlela bebodwa. Kathe sivala amamayinzi balani balani amaovet kathi balwimpiphi kathi yena le yasingenisa enkingeni, sisenkingeni ngenxa yempi yena le ayibiseli kusmith lingafunga ukudlala ngathi kathi liyenzani lisenza so aholana amaovetelini esibulaleli lizwe. Kathe sisikhuluma ngeholo zamatitsha selifake zama-ovet liyenzani i-ovet akunikwa amatitsha imali alike liyekelane la ma-ovet abasiwonelayo la abakabemi yiwo futhi abaloke betshontshwa nala ma-ovet. Ama-ovet kuphela yi-ruling power. Kanti liyakwazi batsho kona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo, asinakwinta kuhonto asimuzimbabweni asimuzanu gandangariri kutonga. Kanti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi linganzi so akuphiwa amatitshi mali abake bemi indaba yamahoveti. Ngiyabonga Studio 7 hayi kabiswa hayi mahoveti alike limi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana maoveti athe silikhuluma ngendaba yamatitsha.
Lawo bekungamazwi elisithumele ngeWhatsApp angelani leStudio 7. Nilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, abahlali bedolobho leWashington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqize tshakala kungakhathalekile lokuthi kulegciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uLaurel Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane coronavirus.
Hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngaphi, ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka bangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka bangene ngale ntshona la. Kodwa hayi abantu bakhanya sibili bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask ayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele aqabele mask. So kukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bazwisisa.
Umbone engaba ngumuntu yini ongaba lamathuba okubusa kwelinye ihlandla njalo umnumzana Biden, kumbe sizambona esika njengo-Trump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela?
Hayi ubaba uBiden kukhanya sibili umsebenzi wakhe uyawazi, uyaqhuba sibili kuhle. Ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile, kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele. Nanku namhla abantu sebehlabile ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayehlaba bahlaba sibili. Ende kutho ukuthi engxenxa usiyavika uJuly 4 njengokutsho wakhe abantu abaningi babe sebehlabile ende kungatshintsha kuncede kakhulu uncede lomhlaba. Lalawo abantu ade belahlekelwe imisebenzi ubancedile wakhupha izimali abantu baphiwa izimali ukuthi badala amarenti bathenge lokudla bazincedise nje kube kuhle kakhulu kukhanya abantu bakwamukele kakhulu lokhuyana. Hayi ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle abantu bakhanya labo bengani bayathokoza ngento ayenzayo. Halo umbuzo unzima kanti ngoba la khona ngale ku Congress bamthalise nzima uBiden la namajaha aphikisayo ama Republican ungani sibili babadonsele muva. So asikwazi ukuthi into yakho izahamba njani, kodwa la ukhanya sibili kadlali ufuna ukuthi yena lento ayicabangayo ayifunayo ivision yakhe le abantu bayilandele kuphutshe. Hayi mina ngibona ingani sibili ngendlela asebenza ngayo sibili nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili uzazuza elinye ithuba after 4 years la angene. Angiboni ukuthi ngalokhu asekwenzile kathesi abantu bangamlahlela eceleni bangamlahlela kajani, akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempila kahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngisithi libele mpela sonto elijukela ngoChris Gande.